ngeke ke ukuza bayenelisa ukuthi bangaphila okwezinyanga. Ikhiwe yangkhona inkulu kakhulu kayihambi. Abantu baphasalele, badinga izimali bazigweleda kuzihlobo ukuthi ngayo ilanga lesithi liyatshona sebethengile impahla zokudla, ikakhulu impuphu, o-cooking oil, lesawudo. Manje uhlupho selukhona lapha yikuthi abezitolo labo sebekhweze ama-price abo ezinto. I-cooking oil isikhwele kwamagama. Emashelfini indawo ezisekho, impuphu nje sesekhona khonokho kodwa hhayi abantu bayakhanya ukuthi kusiyaphela phela namhla kusasa nje bayebekhile izitolo ku-empty kungasela lutho. So kuphose kufanane lalokhuyana esasikukho ngo-2008. Lokhu kuyakhanya nje njengoba nangaze ngatsho kuleyana inyanga ukuthi idola ibhondi yeZimbabwe le isifana le-60 cents. Yafana futhi ngayingakuzange elangeni ibhondi nxa sesikhuluma kweqiniso zifana nje le-50 cents yeZimbabwe. So okuyikuthi ukuthi hayi abantu beZimbabwe bakuthatha kuhlupho olukhulu.
Wona amafutha ezimota ipetroli ke injani?
Ngithe ngisuka nje ethawuni kathesi ku-15 Avenue loJoshua Mkabuko, ngibone i-queue esuka khona egarajini labo iziyefika kwamanye amarobots alandelayo. Lokhu kwahle kwakhanya nje ukuthi hhayi sesikolunye uhlupho. Kwezinye indawo bebona nje bethi hhayi kabalafuyweli, bebekile nje kuma-fuel tank ukuthi hhayi bebekuthi abantu bengangeni, kutho ukuthi kumbe kungenzeka ukuthi bala ifuel phansi bamelele ukuthi iprice yefuel ikhwele. Ngoba into eziningi ezikhwelileyo namhlanje asazi ukuthi kuyozalani, kuyozala ngomoni nje siyaphelelwa yena inyanga. Eziningi zikhwelile ngoba nite ngikhuluma lomunye usomabhizinisi omkhulu kakhulu kobulawayo lapha, wathi yena into eyenzakalayo nxa bona besiyathenga izinto phandle kwelizwe, kune-30% abayichajwayo ukuthi idolizana zingene lapha. So nxa bengajwana isiyehlile i-bond note yaba yi-50 cents, kutho ukuthi another 50 cents increase kubo, another 30% increase ezavot i-levy esuka ku-government. So kutho ukuthi wena indleko yabo bengakathini ngama-taxes sokuyi-70%.